Lokhu ngobunye ngokuveze umphathi intambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokwethula impumela yokushafunwe emhlanganweni wedale labaphathi intambo owenziwa maviki wonke owenzelwe emahofisini wogatsha lwakhe eMunumutapa. Ulandisa kabanzi uNkosikazi Mtshangwa ukuba kuyini uhulumende asethe wakwenza ukuhlawulela izikweletu zakhe kumankampani abalisa eyakuleli leya kwele South Africa e-Eskom.
Cabinet was advised by Minister Honorable Chassie of Energy and Power Development that Treasury is now fully paid.
Umnumzana Chassie wazise uhulumende ukuba usehlawulele isikweletu sakhe kwabenkampani imali ezangezigidi ezingamashumi amabili yama-RTGS, 20 million RTGS dollars. Kukhangelelwe ukuthi kuhlawulwe enye njalo elingana layona le kwabezesa okuzosiza ukuthuthukisa ukutholakala kwamandla kagesi kiyo. Lokhu ndawonye lokuhlawulelwa kwezigidi ezilithumi zemali yakwele Melika kwinkampani ye-Eskom kuzosiza ekwehliseni udubo lokusilela kwamandla kagesi elizweni.
Kwasekelwa ngumphathi intambo wezemihlobo yamandla kagesi uMnumzana Fortune Jazzy.
Izinto ezingabhadalelwayo singawujayeli lowo mkhulu, kumele sibhadalele izinto esizisebenzayo. Nxa ulima kumele ubhadala amagesi akho, nxa ulungisa isikhathulo lokungumtshina kwakho kumele ubhadale amagesi. So sesifuna ukuthi iprogramu yokufaka amamitha ezindlini sibe sisebenze kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu uyabe bona ukuthi amagesi akhe ahamba njani. Njalo ozehlala banxa befuna bayakusitsha bekhatshana, bona bengapha wena ukhatshana le bayaphonga upresa bayabe kucitsha. So siyabe singafuni khonokho, but ukuthi siye phambili ngengqubekela phambili yelizwe kumele uzesa abe sebenza kahle lathi sibhadala amagesi esiwasebenzisayo njengelizwe, sibhadala futhi lapho esaresikwelete khona amagesi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kokuba ilizwe lidinge ezinye indlela zokutholisa uzulu amandla kagesi. Ujazi
ekhariba njengokutsho kwami amanzi asehlile kakhulu, othi kasela mandla ukuthi alungise amagesi. So sifuna i-wind power ukuthi siyafaka impongolo leyana eyabe ibhoda ilungise amagesi. Sikumele sibe neplani yegas nesolar. Isolar sikhangele ukuthi building wonke la esingathi kumbe eHarare kumbe koBulawayo sibekwazi ukuthi phezulu lapha sibe space esingakanani lapho esingafaka khona ama-panel ama-solar. Singenza njalo sesizadingale labo abale mali abafuna ukuinvesta babuye befake laphana babe bethatha imali yabo yethu nasisebenzisa amagesi.
Lombiko wokwenelisa ukuhlawulela indleko lesikwelede samandla kagesi, abaningi bathi ujonge ukukhuthaza abantu makhaza ukuthi babhadale labo izikwelede abalazo ezezesa, kodwa abaningi bathi abantu bathwele nzima abenelisi ukuhlawulela indleko zonke zemuli kumbe ukuthenga ukudla nje kodwa zwi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.